VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kumbimbitho 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule loludaba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Uhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomdeni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lo mhleli wephephandaba leli elezimlife umnumzana Mduduzi Mathuthu wasichasisela okunengi.
Ufike lapha wavikela amapholisa eNorton umama lo ufike waproduce i-diplomatic passport, which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebeka i-KZN basebeyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sicwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestioninge ngendaba yokuthi bamide ngayo. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engenza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisane lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi ebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMusa Expande esithi yena hhayi umntanami ulenkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi ma ungakhulumisana ngamaphoyisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala leli lize lesule lingakathomisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene awungeke ukuthi asikho empeleni ngoba la khonze ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto. Ungathola ukuthi nje akusimi kulwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabebekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa Esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media. Ngase ngiyambuza ukuthi kungaze kunguye yini lo muntu wasesiphina, hhayi akusuye. Akusiyo lo muntu. So kukhanya kulo muntu negama elifanayo lo mamangala lo unyarazo Nyathi. Lo muntu kunguye-ke azinki kulo mama usebenza eKadoma, unesi eKadoma. Sezithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele kwi-inthanethi abantu bekhuluma ukuthi awabake iphishamisa ngaripha umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba leyani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo agoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele ncwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakale ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50.
Wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika, abantu kazana nje kabawatholi. Lokhu kunjalo
khala nje ngani kunjalo njalo khala nje ngani yiyo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike i-priority kuma business ebantwini. So ngibona nje ngani yilo uduva esilalwayela ukuthi abantu baye bethenga ama-dollars kumbe imali eyaphandle kwelizwe ku-black markets nge-$4 for ama-bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanye amanyathelo amele athathwe nguhulumende, athathwe ngumangutshka ukuze umumo ube ngcono?
Ithemba elikhona yikuthi nxa imali evela kugwaye nxa imali le singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawa awe-monetary policy ayebeqalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi udubo esilalo yokuthi i-foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyane. So asila ama-reserves, asila ndlela yokuthi sigcine i-foreign currency esiyitholayo. So ithemba yokuthi nxa i-tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyo esizaba le mali i-foreign currency enenganyana eyokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi kungaba le ngqukuwo yini kuma-measures lawa a-announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NgingoMike Gobe. Kuliviki sithinta indaba ezokusakaza. Sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias, yena onguproducer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV, yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamona kude. UMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi, ngiyakwamukela kuhlelo, budwami unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumene nawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sagcina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzini wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi mvela kuprogram le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda-funda okuthiyeneyo, ngathi kusuka mvakatshele istudio sase-Albuquerque Studios sona esise-New Mexico, lapho engafunda khona ngathi ukubona-bona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama-TV. Ngathi semphenduke lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangifundile, ngakuthi ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo. Khona nje ngokungekho lula ukuba nami ngilungisele lokho engangikubonile, kodwa ngazama nje ngalawa amandla amancane engangilawo, ngathi ukuvula istudio sethu se-OnV TV esaqala. Lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kweZimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Uyanazelela ukuthi isimene sikuso eZimbabwe, imali esisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi ayikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi ngoba siyakhwela, kodwa ubusuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhweli. Nxa njalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo, akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo eliwusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple, ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo. Asixoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele inhlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabona kude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo, siqeda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongasingathi thina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula, kodwa singathini akulanto esingayenza kangako, kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi i-business iqhubekele phambili.
Hayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikuba nami kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo, ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla onke silayo, ngoba nxa ungaqali i-business mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo ibhizinisi lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona, kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa ngisenza lo msebenzi. Kuyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili ngiwenza.
Mnumzana Mthabisi Onias, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bafo lanizulu kandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Bonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejaye litala uGibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Izulwa ndaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba? Ye, lamhlanje sikhuluma ngodaba olunye uluphathe umphakathi kakhulu kulapha ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabo mama asebekhulile labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilo baba uEzra Chisa Sibanda, ngibese siba lo mama uShila Sibanda. Kudaba labo hlobo phela abantu labo lingabonanga zani lekhetha bechaka. Ye, Sibanda unjani mntawini?
Ngiyaphila njalo
nje. Impilo yakhulu. Masibanda unjani?
Ngiyaphila linjani
to? Hayi, siphile kakhulu. Yes, qalise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebe ngani bathandana kakhulu? Labo mama sebekhulile. Kwenziwa kwini kulo?
Abafana sebe ngamazila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali. Akula muntu ongahamba lo muntu omdala lapha ngilamali kumbe lo muntu omncane mangelamali. Into sesigijimisa imali inotho, asisakhangeli age, sokukhangela inotho kuphela. Naso sisitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona i-age ayisho lutho but kuyatsho.
Ye, Sibanda nantoda.
Into ekhona lapha-ke Dube la lodadewethu lapha, abantu lakha kushilwe ukuthi sokugijinyiswa ke imali. Isikhathi esiningi laba ke omama sebekhulethe ngoshuga mama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazingana bancane. Uyakwazi umama le 45 years ngedlala lo mfana le 22 years uziza la engani semncane lanxa ehambe banganini bakhe sesizowencane ngoba labahlangana laba abadala laba esayizakhe bezibona sezidiniwe. Yikho sigijimisa labakhala abancane, yikho ubona abaningi ngoshuga mama benika labafana ke imali bebathengela impahla ezintsha amadizayina bebanika lezi mali ngoba bebenezi ukuthi azizingani labo sesengumntwana lwa nomama kanti hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo nxa ibona-ke ule 55 years esadana lo mntwana le 21-24 years uzizwa laye nganilejaha yena-ke ngiyo njani onika lwana umntwana-ke imali emncane ukuthi la azize ezigqade ngayo.
Ye, khonapho-ke Masibanda okukhulunywa-ke ngumdawini, umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo ngaxaso ngamthi ugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mina angivumelani nakho lokho ukuthi kufana kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mina ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi wathi uyakhangela umuntu omncane lapho ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwani Masibanda, ngiyembuze khona umamena lwana nxa ile mali umfunelani umfana omncane? Anti yena imali izavela kuyimamena nika umfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama, yabo befuna imali bemphathe kuhle. Anti uyabona into yakhona, umama la esethole isiphatho sene sanosiphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana, kukanti akabalingani, uyabona.
Kodwa-ke phela abadala babe nyonkoloza phela into ezinje Masibanda.
Ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ukuthi heyi, mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Uyabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki, omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo. Enza kubeka ngesintu inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle, ugcina suvale uphuma khona lapho okuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani obulima ngayo isigugile.
Ndaweni lapha sibili ngumzekelo sonzima lo.
Yiko engikukhulumile ukuthi isikhathi esiningi lawo mama la kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana layo ngoba badala kulaye ecansini ngale sokuthiwa nzima sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha la esiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani mutsha azeke ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula akhumbule izikhathi zakhe zizana ukuthi heyi ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika yilokhu evukeke i-time makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthiwa yi-show off ngesilungu.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ukhona ngale ke kwele Bhilithane, mbonge njalo-ke unkosazana Silas Banda laye ukhona ngale kwele Bhilithane. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Sibongeke itshayelidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli akubaba kule.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi sithatha kulo iBhayibheli ugcwele uGenesis kusencwadini yesithambulo. Indaba yalezi izimanga insindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba leke iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange ukubona ngoyihlo labo yihlo omkhulu. Abuyatsho langale uMalaki eTestamenteni elidala ethi zeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizive. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofethi thize ngale kwelase South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofethi asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kume bazenzela okwabo ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga beliqhinga nje ukuzama ukwenza imangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula otsotsi abakhulu abaziwayo, abe sesitemptini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandle zikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni lomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizababona ngezithelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beyakuvuswa icebo likankulunkulu sengithe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na bazalwana abathandekayo abantu abayekele ukudlala ngonkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila hayi khona ivangeli lobuguluva abantu kabatshelwe iqiniso ngonkulunkulu bangadlali amandlwane ngaye uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana ngunkulunkulu ololulako olungahalisayo liyeza uswazi hayi khona kubaprofethi kuphela labona abo abasasekelayo labo ngabake bahlale phansi bangabi izula bathatha amabhayibhili bazifundele
kuyiphethe mfundisi
sikhulekele nkulunkulu olungileyo wena ongusomangaliso sicela ukukhanyiselwa nguwe sicela indlela ecacileyo utshengise abantu bakho bangaphambuki endleleni nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki konke sikushiya ezandleni zakho ngojesu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngizibongela lami lapho ngithitha unkulunkulu asenzele umsa simkhonze ngeqiniso
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Lehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami singakehlukani sikhangele bezihamba phambili udaba lokudlwengula obelusetheswa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana umamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo libelo busuku obuhle.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.